Inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba esigoqela iWorld Food Programme, Food and Agriculture Organization, le-United Nations Population Fund zithi lapho kunanzwa iWorld Food Day kuyadingeka ukuthi kusetshenzwe ndawonye ukuze kuthuthukiswe ezempilakahle ngokunika uzulu ukudla okwaneleyo kanye lamandla okuziselela. Inhlanganiso lezi zithi sokumele uzulu athole indlela zokulima ezintsha ngenxa yokuguquka komkhathi osokuthiye iningi emadolobheni lemaphandleni libhekane lendlala yona elakho ukuthiya umzimba ubuthakathaka uhlaselwa imikhuhlane kalula nje. I-WFP ithi iyaqhubeka ngenhlelo zokuphathisa uzulu ukulima bethelela lokulima izilimo ezakha umzimba zilwisane lemikhuhlane ebantwaneni kanye labo kulabo abangaphilanga. Olima kwenye yensimu lezi ejotsholo unkosikazi Sincengane Mabhena uthi izivande zabo zakulezi insuku azilamumbu lembhida kuphela njengakudala kodwa sebehlanganisa imihlobohlobo yokudla okugoqela izithelo ngemva kwemfundiso ethi lokhu ukudla yikho okulakho ukulisa imikhuhlane kwakhe umzimba.
Sifica sibili kuloncedo lunye olukhulu olumangalisayo engadini. Njalo engadini yethu kulezihlahla amafruthu. Amafruthu lana azasincedisana ekudleni njengoba imizimba eyakulezi nsuku ifuna amafruthu. Sibona sizancedisaka kanye naye sibili kakhulu. Ekubeni sile mengo, nantshi, orange, guava. Ngensuku ezizayo ngithemba sizawahlanyela amabhanana ngoba silazo izigulane phakathi kwevillage kaSidimpilo.
Omunye njalo umlimi, umnumzana Mika Chuma, uthi bayalima sibili kulandela usekelo lwenhlanganiso ezichiyeneyo ngoba akulasikhwehle esiphandela esinye. Kodwa basadinga ukuphathiswa ukuthola indawo zokuthengisela izilimo zezivande zabo kanye lemota zokuthwalisa.
Into lisifuna ihlanyelo fertilizer ayitholakala eduze lapha eJotsholo. Kumele umuntu ekobulawayo kumbe ewange ukuthi ziyetholakala. Kuyabe kufunakala njalo ukuthi kube lemota ngoba izinto zeneziningi izinto ezishesha ziwonakale kumbe zibone. Ziyabe zifuna ukuthi ziyefika lapho ziyathengwa khona zisesenjalo nje zise-fresh from the garden, zise-fresh from the fields. Kuyahlupha ngoba imota yokuthi kwenze khonokho ayitholakali, iyabe ingekho.
Inhlangothi lezi seziqale ukuhambisa ukudla kundawo ezibhekane lendlala. Kukhangelwa kakhulu ukudla okwakha umzimba, ikakhulu ebantwaneni. Isakhamuzi, umnumzana Allen Mangena, uthi ukucikizeka kwemizimba yabantwana kubangelwa yibunzima abantu ababhekane labo ukuselela imuli zabo, okwenza behluleke ukuthenga ukudla kwemuli yonke kanye lalokho okudingwa ngabantwana abasakhulayo.
Ukusela ukudla okwakha umzimba kulo eZimbabwe ngibona ngani kwenziwa ukuthi lapho esihamba khona nxa sikhangela ngezenotho yelizwe azimanga kahle. Lokhu kwenza ukuthi abazali nxa bekhangela besiyathenga ukudla abasathengi njengezolo ukuthi bethenge oponyutho babantwana, sebethenga ukudla kwemuli yonke impupu lesitshebo bekhohlwa ukuthi izidingo zemzimba yabo la ezabantwana zehlukile.
Osakhulayo unkosazana Coletta Phiri osebenza labantwana uthi kungumlando kahulumende ukunakekela abaswelayo ukuze bathole ukudla okwakha umzimba ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lendlala ngemva kokungaqhubi kuhle kwenotho kanye lokungani kuhle kwezulu.
Ngenxa yesimo somnotho welizwe leZimbabwe sokutholakele amakhesi amaningi awe-malnutrition ebantwaneni, uhulumende engabe ethethe inyathelo lokuthi abantwana laba basinde. Uzulu ukhangelele njalo lokuthi uhulumende azame ngawo wonke amacebo mhlawumbe athathe lamanyathelo okukhulumisana lamadona akwamanye amazwe nxa labo besenelisa belule ingalo zabo ukuze laba bantwana abavela kumindeni e-disadvantaged bathole ukusizakala.
I-United Nations ithi kusakhangelwa indaba zokudla kumele kuqakathekiswe abesifazana ngoba ukucubungula kuyaveza ukuthi lapho benikwe amathuba afana lawo besilisa, inani labantu abalambayo lilakho ukwehliswa ngezigidi i-150 million emhlabeni wonke jikelele. Osebenza kunhlangothi lokuthuthukiswa kwamathuba abesifazana, unkosazana Marilyn Simba, uthi lokhu liqiniso ngoba abesifazana balakho ukusebenza bathuthukise imuli zabo kuhlangothi lwezokudla okwenza babe ingxenye eqhakathekileyo lapho kukhulunywa ngokudlala ngezempila kahle.
Omama are central. Nasikhangela even endabeni ye food security. Omama, they spend, we have noticed statistically ukuthi omama spend more time emasimini than abantu abangobaba. So kusho ukuthi nxa singafaka imali sibafundise entweni lezi zokulima, it means ku-food security la sinama gains.
Indikimba yalonyaka ye-World Food Day enazwa minyaka yonke mhlaka 16 Mfumfu ibikhangela ukuguquka komkhathi, ikhuthaza ukuguquka kwendlela zokulima, iveza obala ukuthi amazwe anjengeZimbabwe kumele aguqule indlela okulinywa ngayo ukuze abantu bathole ukuphila. Isithi, climate is changing, food and agriculture must too. Inani labantwana ababhekane lendlala kanye lemizimba engabukekiyo ngenxa yokusilela kokudla okwakha umzimba, standard growth liyalikhwela okubikwa selifike kumntwana oyedwa kwabathathu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.